Ekhuluma emhlanganweni lentatha lezindaba eHarare namhlanje isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Christopher Mthwangwa uthi ibandla lakhe livumelana lesinqumo esithethwe ngeleSouth Africa ngoba lokhu kuzakwenza ukuba amazwe wonke abone ukuhlukumezwa okwenziwa abantu bakwele Palestine.
Siyibonile iSouth Africa isipha udaba lwayo isekela iPalestine. Thina vele simela abantu bonke kungelani lokuba ngabo umhlobo u. Abantu siyafana.
Umthwangwa uqhubeke ethi ukubulawa kwabesiPalestine ikakhulu abesifazana labantwana kuyadanisa esithi kumele impi leyi iphele ngokuphangisa. Kodwa isikhulumeli seCCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi iZANU-PF kumele iqale izinuke amakhwapha ime ukugijimela indaba zase-Israel ngoba layo yephula amalungelo kaZulu eZimbabwe.
iZANU-PF ingasekela uhlelo lokuhanjiswa e-Israel, South Africa and International Court of Justice njani? Yona la yakhomida i-genocide emathebeleleni ke-Gugulhundi. Labo kufuze bahanjiswe, zabahambisa, zadinga amagqwetha ke alobu ngcitsho obukwanileyo bahanjiswe labo e-International Court of Justice baye thonisiswa ke iindaba zabo ze-Gugulhundi lezinye iindaba eziningi ezenzakalayo after that ezigoqela i-violence ka-2008 le-violence elokhu isenzakala.
Kodwa ingcitshi ecubungula ezombusazwe esebenza nenhlanganiso yamalungelo oluntu eyeZimbabwe Human Rights Institute umnumzana Providence Nyathi uthi ukwephulwa kwamalungelo abantu besiPalestine akungeke kuqathaniswe lokwenzakala eZimbabwe, kodwa laye esekela inyathelo eleSouth Africa.
Lokho okwenzakala kwele Palestine akunyeki kufananiswe lokwenzakala kuleli. Kumele sizwisise ukuba lapho iSouth Africa isekele iPalestine, lokhu kuvela kumbali yamazwe lawa, njalo lokhu kuqakathekile ku-international relations ukwedlula ukwenzakala kuleli.
Kodwa enye ingcitshi esebenza lebandla le-People's Unity Party umnumzana Herbert Jamuka uthi indlela eleSouth Africa elenze ngayo kudaba lwePalestine leIsrael kumele ikwenze kudaba lweZimbabwe.
South Africa ilahleke indlela ngoba iSouth Africa igijime yaya e-Israel yathumela amagqwetha ayo e-Israel. Ukokhondema uhulumende wase-Israel isithi i-Israel iyabulala abantu basePalestina, i-Israel iyabulala. Konke lokhu akuna qiniso ngoba iSouth Africa ishiya iZimbabwe apha ecaleni oru NXDO oru kumelwane ukuthi ilungise u-Emerson Mnangagwa neZANU-PF regime nendaba yombuso ka-Emerson Mnangagwa from 23 August.
ELeSouth Africa izolo liphanyeke isicelo emthethwandaba wamazwe omhlaba owe-ICJ lisithi ilizwe le-Israel lephula umthetho we-Genocide Convention womnyaka ka-1948 ngokubulawa okwenziwa abantu basePalestine endaweni yeGaza. Ele-Israel liphe ubufakazi balo namhlanje lisithi lokhu likwenza ngoba abeqembu leHamas elibunjwa ngabePalestine yilo elaba luqalo kulimpi ngokudubula ibulala abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1200 base-Israel lathumba abaphezu kwamakhulu amabili 240. Lolu daba luyaqhubeka lusahlulelwa emthethwandaba we-ICJ ele-Israel lisipha ubufakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.